I loved it, although it was touching. And I remember asking myself, you know, what am I supposed to do? Should I look like, should I act like I'm born or what? So people were genuinely touched by it. Because there was one scene, I think, sometimes you notice that it's a tule and they're concentrating. Like when there's that woman was talking about, I'm sorry to say. So ngithengena mina ngahle ngaposta ku Twitter yami ukuthi lapha ngibona kulama CIO amaningi abantu laba vele bayakhanya indlela abagqoka ngayo. So soon after that i-documentary iphelile, bacela ukukhuluma ukuthi bafuna ukubuza imibuzo. Ohle wabuza kuqala kuhle kwakhanya ukuthi hayi ube ngumuntu ongavumelani la kubonile i-documentary. Because bebuza ukuthi kanti i-documentary yenu yindaba ingakhulumanga lalabo elite bakhoza i-genocide le. Why ingashoyi abo Mnangagwa, why ingashoyi abo Terence Tshiri? And also omunye wasebuza ukuthi ama-numbers lawa indaba lisithi kwafa 40,000 people they were attacking. Hayi bebengabuzi ngesihle, bebebuzela khona ukuthi vele kube nengxabano, bebekhanya ukuthi kulo muntu abamnelayo njalo kulo muntu abazama ukumdefenda. So yindlela engibone ngakho bengicabanga ukuthi bazabuza ngento abazibonileyo bezama ukuzwisisa more, but the fact ukuthi bebevele befuna ukubhizisa kuthe kwakhanya ukuthi hayi asobantu abazibuyele ngesihle.
Ye, njengomuntu owabukela umbukiso wakuqala ofanayo, abantu balahlekelwe ngokungabi le ngxoxo liyana.
Kobulawayo asange sibe le ngxoxo. Kobulawayo wapho ngibukelwa kuphela kula bantu abasele kuba nengxoxo. Lapha ingxoxo lizanceda ngoba abantu abaningi abahlala ngapha abakwazi ngendaba le ekade ikhulunywa ngayo nami. So bekuzaba kuhle ukuthi kukhulunywe ngakho, abalembuzo babuzwe baphendulwe, abalensolo ngoba insolo asontweni, umuntu nxa kulento ayisolayo kumbabona ngani ayisifo qiniso. Vele lathi besilembuzo. So bengicabanga ukuthi ithuba lethe lokuthi lathi sibuzisise ukuthi akanti lapha kwahamba njani, kumbe lowo ngubani okade ekhuluma lapha, sizwisise even more. Yabo, so i-discussion ibiza abantu.
Kodwa ungathi umbukiso lo uyanceda yini, uyafeza injongo yabo?
Kuyanceda kakhulu. Njengami mina ngakhula ngisizwa ngokuthi kwake kwaba lesi rawundi, sibona abantu bekhanya abantu abasikhulisayo bebuhlungu, kukhanya ukuthi kule ndaba ebuhlungu engakhulunywa ngayo. And you know, ukukhuliswa kwethu ngabantu abasebuhlungwini sometimes kuba buhlungu lakithi. Kuyini okwenza abazali bethu bekhanya behlukuluzekile? Njalo sikhula thina sasivele sisesaba izinto ezinjengamaphuma, kodwa singakuzwisisi kanti sasinabantwana abancane. Unxa vele esikolweni ngabona iphuma sesigijima singena egangeni sibaleka, ikodwa i-ground yayivele isidlulile. Kodwa i-something ebengivele nginobuzo ngikhula about it, ngifuna ukuzwa lami ukuthi alivele kwahamba njani. So umbukiso lowo mina ngithandile kakhulu ngoba uyinika impendulo eziningi engangihlala ngizibuza zona. Sasilabo khulu, sasihlala sizwa kuthiwa babesebhalaka kodwa kungela muntu esixoxela ngakho ukuthi kwakuhamba njani, kuyini vele ibhalako yangkhona. So ngithe sembukelile laphanakuzisisa ukuthi hawu yebo, izinto ezazisenzakala lezi.